Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 20 Mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe yi COVID-19 izolo. Uhulumende uthi umkambo wokuthengiselana izabelo zamankampani owe Stock Exchange uzasungulwa edolobheni le Victoria Falls ngomvulo ozayo. Lanxa ingcwethi ezicubungula ezomnotho elizwe zisithi awusoze uphumelele kangako.
Kukanti njengoba ngitshilo uPaul le Victoria Falls ngolokuvakatshelwa, hatshi ama-industry.
Amatitshala aphakathi kokukhalala umsebenzi athi acunulwa yikuthi asethola ingxenye yeholo lamasotsha amapholisa labonogada bemajele.
Uhulumende okwakwenzayo wahamba phambi komedia wakhuluma ngama-journalist ukuthi thina wasingezelele imali, wasingezelela imali yena engasingezelelanga.
Abantu besigaba semandebeleni bathi bamukele imizamo yomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa yokukhuluma isindebele emngcwabeni kamuyi umnumzana Esof Mdlongwa ngempela sonto.
Ukukhokheli bonke abalapha ngibonele uMadam Kupe.
Zonke lezo zizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe osekukhweze inani lababulawa yimkhuhlane lo bafika kumakhulu amabili lamachumi amathathu lambili. Lolu gatsha luthi ababanjwe igcikwane le-coronavirus balichumi lambili 12 izolo. Lolu gatsha luthi njalo elizweni jikelele kulabedlula amakhulu amabili lamachumi amane lane 244 abagula umkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende uthi umkambo wokuthengiselana izabelo zamankampani owe Stock Exchange uzasungulwa edolobheni le Victoria Falls ngomvulo ozayo. Lanxa ingcwethi ezicubungula ezomnotho elizwe zisithi awusoze uphumelele kangako lo mkambo njengoba lendawo isazakala njengeyokuthokozisa okwe-tourism kuphela. Amankampani akhangelelwe ukuphatheka kulumkambo abalisa awe Sidco, Old Mutual, Caledonia Mining, Invictus Energy lamanye. Umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube ubikwa esithi ugatsha lweZimbabwe Stock Exchange yilo oluzaqhuba lolu hlelo lapho amankampani azathengisa impahla zawo zama-stocks ngemali yakwamanye amazwe. Ukuze sizwe ukuthi Victoria Falls Stock Exchange le ivele isebenza njani lokuthi ingaphumelela yini, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungola ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Umsika wesabelo owe Victoria Falls ithiwa yi-VFX wasungulwa nguhulumende ngoba kwathiwa yindawo eqakathekileyo yokuthuthukisa umnetho abayithi i-Special Economic Zone. Indawo le kuvame ukusetshenziswa izimali zangaphandle ngoba kulezathekeli lezivakatshi ezimbalwa. Hatshi mina ngibona iVictoria Falls ilophawu lokuvakatshelwa, hatshi olwamabhizinisi aqondane le industry. Akulazithelo lapha.
Kungabe kusitshona ukuphatheka kwamankampani la ahlelwe nguhulumende kungalethela inotho yini elizweni?
Umsika wesabelo weVictoria Falls wawusike wavalwa okwesikhatshana ngoba osobhizinisi babesetheswa amacala kumbe icala lokuthengisa imali yangaphandle emsikeni omnyama ongekho emthethweni. Ngibona ngathi mina amakhampani la akhulunywayo la yiwo labana abavele belezabelo ezangaphandle kwelizwe, singathi khona ama-external stock ama-shares angaphandle. Lokhu ukuthi bavunyezwe ukuyaqalisa umsika wakhona kuyindlela kahulumende yokuthembisa abangaphandle ukuthi umumo wezamabhizinisi isumi kahle.
Ngendlela uhulumende aphatha ngayo inhlelo zakhe, singakhangelela ukuthi i-stock exchange le ilethele ilizwe inzuzo kumbe kuzaba lengxaki.
Umsika wesabelo esingathi khona i-stock market uthuthuka ngethemba labathengi labathengisayo. Hathi mina ngibona ngathi ubanjwa kumalungelo kaZulu eZimbabwe, ukuphathwa kuhle kwezigulane zomkhuhlane we-COVID, imithetho evikela ukungaphunyiswa kwemali, lakho konke okungathi umbalwa lokhu amapholisa bokuyinkinga. Kukanti njengoba ngitshilo uPaul Levitra Force ngolokuvakatshelwa, hathi ama-industry angibona kasuze kube lezi thelo loba bangazi bavule umsika wakhona. Abantu nje babevele bajayele khona ukuthi umsika wemali useHarare kumbe ukobulawayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Amathitshala aphakathi kokukhalala umsebenzi athi acunulwa ukuthi asethola ingxenye yeholo elitholwa ngamasotsha, amapholisa labonogada bemajele. Utitshala othola imali ephansi uthola iholo elingamadola eZimbabwe azinkulungwane ezilithumi lane, $11,000. Kodwa unogada wejele uthola amadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amabili lanye, $21,000 kusukela yonale inyanga. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-R2s, umnumzana Nation Mudzidirwa, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uhulumende kasingezelela ngeimali. Imali vele sikade sihola inyanga ezidluleleyo is just the same. Uhulumende okwakwenzayo wahamba phambi komedia wakhuluma ngama-journalist ukuthi thina wasingezelele imali, wasingezelela imali, yena engasingezelelanga. Yena ekhuluma imali kade loku siyihola salary plus i-COVID allowance. Imali yona le yafika ku 12,000 RTGS dollars. Nxa sikhangela ama-black market rates, imali le is less than 100 US dollars. So asingezelelwanga imali. So thina njengababalisi, njengenhlanganiso, asisoze sibuyele emuva. Into ingakwanisa ukusisukumisa ukuthi sibe semsebenzini ukuthi uhulumende abisele back imali kade siyihola ngomunyaka ka-2018 October, 520 US dollars. Yiyo kuphela ingasibuyisela emsebenzini. Okunye lokhu siyabe sidlulisa isikhathi, ngoba imali esiyithola ekhathesi ayinelisi ukuthi ngingabhadali i-rent elokishini i-one room, ngingakwanisa uku-afford i-transport ukuthi ngiye semsebenzini, ukuthi ngingakwanisa ukuthi ngibhadale abantu bamami i-school fees. Is far much less than imali engiyitholayo or esiyithola njengababalisi. So thinya, we are very clear, imali engasisukumisa ukuthi sibe semsebenzini is 520 US dollars minimum. Or else udukhulumende asi-engage sikhulumisane kuhle, nokushona sethu sela ukuthi uzasixotsha umsebenzi.
Uhulumende ube sengani uyethusela ukubana lingekela ubuyela emsebenzini alisozo lithole iholo. Zithini ezinye izisebenzi ezifana lana ematitsha?
Uhulumende uyasiyethusela kodwa asilandaba lakho, ngoba lokhu okwenzayo wena uhulumende kutshona isiyethusela is unconstitutional. Akuncedi ngalutho, akusolve iproblem. Ababalisi nxa bangela imali yokuthi babe semsebenzini, abala mali, uhulumende kumele ababhadale or abaholise imali eneleyo. Ukuyethusela akusolve anything. Ubugebenga awusolve any community or national crisis. Uhulumende kumele asingeje kuhle, sikhulumisane kuhle, ngoba imali esiyifunayo yi-520 US dollars. Nxa ingakwanisi kumele asingeje kuhle, then sesikhuluma ngababalisi esibarepresentayo, kodwa abasozi bavume ababalisi ukuthi bahole imali less than 520 US dollars. Ngoba yimo imali kade siyihola ngomunyaka ka-2008. So kuyini okutshintshileyo? Uminister of Finance uya claima ukuthi kwanza I surplus ya about nearly a billion. Imali ye ya kwanza ukholisa ababalisi. The whole year, including ama bonus. So asisoze sivume anything less than $520 asisoze sikuvume. Njenga mabali. So ukuchona siyetu selo akuncedi ngalutho akusizi ngalutho siyazihlalela ezindlini. We are more than 120,000 ababali sabangekho emsebenzini kathesi. So uhulumeni nqa yena yefuna ukusixotsha kungcono asixotshe emsebenzini. And that would be a national crisis. So the best way forward uhulumeni kumele asingeje ntina sikhulumisane nilaye njengenhlanganiso uhle sikwansi ukuqeda iproblem esilayo ku education crisis. Not ukuchona isithi kusela it doesn't help anything. Doesn't solve any problem.
Umnumzana Nation Mudzitirwa isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni eArtus ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eselupane. Wesigaba semandebeleni bathi bamukele ngenjabulo imizamo yomkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa yokukhuluma ngesindebele emngcwabeni kamuyi umnumzana Esof Mdlongwa ongomunye wasungula ibandla leMDC ngempela sonto. Amazwi kaJamisa abeduduza abafelweyo njalo esakha kesizwe ukuthi utheni
ufuna ukuzehlisa kukokheli bonke abalapha ngibonele uMadam Kupe. Thank you abangoma for making me meet Madam Kupe for a long, long time. That is abangoma, always making people meet even when they are not ready to meet. A man of great love, a man of great honor. Thank you for honoring him, Madam Kube. Thank you, Babala Momoyo, for being here. I've also seen the leadership from the MDC Alliance, Vice President Nguyen, Baba Ubaba Coulthard, Indoda Ekaya, David Coulthard, Lord
Lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Jamisa ekhuluma emngcwabeni kamnumzana Esof Mdlongwa wayengomunye wabasungula ibandla leMDC. Izakhamizi zedede esigabeni seMathebeleland North zithi izikolo lamakilinika alumango alakho ukuvalwa ngenxa yokusilela kwamanzi. Sixoxe lo councilor wedede umnumzana Stanley Torima othi kwezokudla kunganeno lezinsuku ngoba izakhamizi zike zaphathiswa yinhlanganiso epha abaswelayo ukudla kodwa udubo olukhona okwamanje ngolokusilela kwamanzi.
Nxa kungelamanzi akusebenzeki. Amatichara wona lawo amalutshwana akhona kakwanisi ukuthi engabuye emsebenzini nxa kungelamanzi. Abantwana bangikhona laba enelisi ukuthi bengabuya kungelamanzi okugeza bengakahambi esikolo okuwatsha ama-uniforms abo okusebenzisa nxa bekhona ngale esikolo. So umumo wamanzi esigabeni sami sedethi kade ungamanga kuhle.
Sizwa kuthiwa izikolo ezinye sezizavalwa ngenxa yodubo lonalolu. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani ezikolo la?
Izinwa ikwanise ukuba lama boards amathathu asebenzayo a supply i main camp i airport redet. So lo bukulu lo population ekhona kathesi 3 boroughs against the 13 which has been functioning in the past years akuhambelani malutshwani kakhulu. So lokho sifuna ama boroughs ukuthi abe ekhona lobuningi esingathi engcenye ufike ku ma 7 boroughs or at least 10 okwakathesi amabhozi asenza they are just three kaya ayenelisi ukukhuluma ukuthi indawo zona lezi engisigambileyo zive sikwanisa ukuthola amanzi akwanileyo.
Selike lakhuluma na leziphathamandla zikahulumende njalo zithini ikakhulu ezezinwa?
Izinwa sake sakhulumisana layo, sala sikhulumisana layo, sala sisebenza layo. Bayapromisa ukuthi in the near future, very soon, bazalungisisa yona le iproblem yamanzi ukuthi bayengezelele izibhorane ezimele ukuthi zisebenziswe kupopulation iyabe siyikhulile njengeyedete, main camp, airport. Indawo zonalezi sezihlala abantu abaningi kakhulu. Ngeke ngingaba le nomboro ezi-right ukuthi ipopulation yakhona inkhulu okungakanani, but ungayifananisa le population here ikona the past 5-6 years down the line. Okwakathesi abantu sebebaningi esigabeni sedete njalo baye befuna amanzi amaningi, but bayasithembisa labo abakhulu bezinwa from Harare, they travel coming to Dete bengezwa sesikala ukuthi lapha sokubonakele lo mbonakalo wamanzi okuswelakala kwamanzi. Bayabuya sibili Harare Bulawayo, bayabuya bezobona. Ngikhuluma kanje so masinya sikhangelele ukuthi bengabuya bebone ukuthi ama-boards lawa ayayengezelelwa. Yikho engingakutsho ngamafitshane ukuthi yiwo umumo engilawo esigabeni se-ward 18 in Dete. Ngiyabonga Mahlaba ezulu, ngiyabonga Gande.
Umnumzana Stanley Torima ngukhansila weDete ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eDete. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi uUnit Dube weMbundane sebhabhu eMbuza ulwe lokade ehlala laye emzini munye uTerrorite Gwedere wambulala. Akwaziwa ukuthi ababili laba bebebangani. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lithi kulomunye umama oqaleke wafa edolobheni lakoBulawayo izolo duze lemthethwandaba ye-Trade Gold. Kubikwa bese kucatshangelwa ukuthi umama lo engaba ebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 okubangele ukuthi abezempilakahle bagezise ngemithi yokuhlamba lapho awele khona. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Linjani Studio 7? Hayi, mina ngidume ngosamamo ngilani eSoweto. Nansi into engithanda mina ukuthi ngivula amehlo abantu beZimbabwe. Bantu bakithi, bantu beZimbabwe, ikakhulu bantu besiNdebele. IZANU-PF yiphathi, ayikho wrong, okurongo ngumuntu. I-MDC yiphathi, ayikho wrong, okurongo ngumuntu. Kule nto eyi-one esingayinanzeleli, iZimbabwe izolunga okanye ngithi kumele ilunge kuphela manje ngathola umholi ongelabandlululo, ongela tribalism, be it ngwe-MDC or ngwe-ZANU-PF. But as long lo mholi engela tribalism, iZimbabwe izoma iqonde izinto. So ngalokho bantu bakithi, ake livule kamehlo siyekeleni urojo ngezwithi njengabantwana. Uchamisa lwesitala sithi chamisa. Uchamisa ngimzondi, angilizondi shoni, umetha ngilindebe. But uchamisa sike samfaka one step, wafaka ikhandi, limboni fiyozene Bulawayo, wagcwalisa amatshola kuma-councillors and mayors. Bekubonisa uNkulunkulu belibonisa khona phana ukuthi lo muntu how dangerous he is. Kodwa namhlanje lisagijima futhi lithi chamisa. Limfakeni, lizombona. Kodwa uNkulunkulu bezama ulibonisa ukuthi uyinhlobo bani kaPenda. Nanga ubonile wagcwalisa amatshola endaweni yakini. Kodwa namhlanje lichamisa lihlamukela udadewenu uThokozani Khulu esingazange simzame uchamisa sesimzame simfakile, but akenzanga lutho, wagcwalisa amashona. Into esikhala ngayo ukuthi akumelanga kube lo mholi olobandlululo. Ake sizamene uMakhuphe, mina kube ngilayo inamba kaMakhuphe, angazi ngingayithola Studio 7, ngikhulumela nabo uDade ukuthi ngicela uma ungaphathe sokuvotela wenza okulomehluko, uphathe okufana naye ungabi lobandlululo.
Hayi, mbonani sana, mbonani bantu bakithi njani ngezindawo. Siyezwa nje abantu bezana PF sebeqali beloku ethi ma-election. Bengathi ama-election asiza ngani abantu? Asiza ngani uZulu? Kube vela ngeqiniso abayikhulumi ngale nto yama-election.
ngoba kuyafana kula nto abayenza lo ba kutaba wini laba wina bona vele kaba wini kanti bavotelwa ngobani abantu uhlupheka kangaka kube nga bakhuluma kanje bethi bazamela abantu kudla kungcono kakhulu kuloko labe busy bethi ma election ama abantu labo badla lawo ma election kanti abantu badlani elizweni badlana abantu abadla ama election wabo phela la abachoma ngawo bona angithi bona bayakwazi ukuthi bayaroba yonke into abantu abayizayo bezizana uphefu izitoze kuphela bengakhuluma igama elithi election ama election lawo akasizi ngalokhu ilizwe lento libolile liyaphela lokho journal siyaphansi kodwa bazobhizi ukuthi election kusiza ngani abantu lokhu kube ngabo bakhuluma ukuthi bathengele abantu ukudla bethenga imithi ezibhedlela at least kunokungcono kakhulu.
Salibonani. Ngibingelele ku-Studio 7. Sibingelele kakhulu umsakazi omuhle kangako bantu bakithi. Hayi, mina ngeda ngiyazibongela shemo. Yazi kuyintokozo enkulu. Sihlangene eZimbabwe, Botswana, wase South Africa singamaZimbabwe sonke. Yazi ku-Studio 7 siyahlanganisa sibe nyamanye, sibe into yinye. Ngiyabonga phezu nako kubonga abasakazi. Ngiyabonga futhi ngiswele imlomo ezinkulungwane. Kodwa ke nanti udaba enthanda ukuhlala kilwe lezwe lethu bantu bakithi. Siphandla sikusijabulile. Siyacela sithuphekile emoyeni yethu asikwazi ukuhlala emindeni yethu. Bantu bakithi ilokho esikusakaza kufikela kubonke abasezikhundla eziphezulu maybe bazozinyika iy'nyafa ezingcwebe bezizwe ukuthi basaphila bangobani ngomuntu ophila ulo nembeza engaphili nje abantu abafayo basengasela nembeza ukuthi okuphanga ukuba izidumo zizosithi i-president nangiyana ubani ukhona. Bantu bakithi kakhulu nema esiNdebeleni ngithanda ukulicela kakhulu bantu bakithi, yazi angikaze ngibone lidonsadonsa lisilwa embusweni. Silokho silalela amashoni esilwa kuphela embusweni, kodwa bantu bakithi ngicela kulazi ukuthi bantu bakithi singasolini abantu abafakiweyo enkingeni, sola masungula inkinga. Bantu bakithi mina ngedwa ngibona uTsvangirai ngumuntu wayezinkinga la. Bantu bakithi bekani uTsvangirai wadonsa luchamisa ekhoneni wamnikeza isikhundla. Isikhundla ilizwa liyenziwa kanjalo. Maye donsa uTsvangirai ekhoneni emnikeza isikhundla kwazi uchamisa yena la ebeyithu wabonye abanye abantu bonke abakwazi. Maye ubuya lo muntu ephusha ukuthozani kubefakale ingene esikhundleni leso sinikezwe ekhoneni. Liyabona into liyasixabanisa. Lapha umuntu wabophansa abantu umsila ngoTsvangirai wabophansa umakhube lo uchamisa umsila yenqede yesifa. Bona nini? Yonke into silwa ngabantu baseshoneni kuphela. Izwi amazwi omuntu omdala aweli phansi, inyembe zomuntu omdala aweli phansi. Bekani unkomo wathi labantu bathanda ukulwa basezolwa bodwa lingayingeni. Iyona le bekani balwa daily.
Salibonani basakazi beStudio 7 nabathandi. Lona okhuluma ngoGift Sondo kuFokandlovu. Basakazi benithanda ukuthi ngiye mbuze kati mangabe ebalalela amaqembu aphikisayo. Amaqembu aphikisayo anti sebe singabala umakhuphe ngoba umakhuphe ufana lezano. Sibala amaqembu aphikisayo njengabo MDC Alliance ukuthi njengoba last election kwavotwa izano yariga bayekhothi ikhothi siyazi iscaptured by izano. Iyaqhubeka iyabusa noma iregile. Uthini uplan B? One next election ngoba akusiza ukuthi bebehlale besekhethweni izani ibi-rig. Okunye futhi bengithanda ukuthi ngikhumbuze abafowethu abanjengabo Gawule, oBeth Mpofu, oPugene ukuthi hayi madoda, isikhathi senu siyeza. Umbani wayisazi ukuthi one day indoda enjengoJonathan Moyo, labo kaSquere, labo Joao bazazithola behlala egangeni njengenyoni. Ya, so lani limbuluze madoda, kodwa siyeza isikhathi senu.
Sabona msakazi weStudio 7, hayi siyalibonga ngomsebenzi wenu eliwenzayo. Okukhulumayo ngu-Archbishop Khumalo. Ngikhathazekile kakhulu ngabantu bakithi emathebeleleni abalwa bona bodwa bafisela ukuthi abantu abavela ngasempumalanga babenze ama-councillors. Ake ngilisitshele ukuthi ama-councillors lawo eliwakhethayo avela empumalanga asebenzela yiphi isiphi isizwe. Njalo bengicela ukuthi abantu bemathebeleni ake livuke. Nxa likhetha amakhansili, nxa umkhansili esihlale sabhabha, lina lihlale eCodripark, kuthiwa ubheke iCodripark kodwa ehlale sabhabha. Likubona njani? Kaliboni yini? Ake livula amehlo. Ukhansila fanele ahlale kuleyo ndawo lapha abheke khona ukwenzela ukuthi nxa sokukhona okukhona lenelise ukuthi limlande liyekhuluma laye. Kambe nxa lizasuka lapho kuzima ukuthi ugibele lapho siyadinga, ugibele amateksi amabili siyadinga ukhansila ohlala esabhabha yena kuthiwa umela iCodripark kumbe umela emakhandeni kumbe umela liphi lokitshi. Nxa engukhansile ehlale esabhabha ehlale emagogoba, ngahlale emagogoba laye kubonakala ukuthi ungukhansile nxa sokukhona lenelisa ukuthi limlande lisebenze naye. Khathesi abantu babhizi basolana lokhuphe, kathi lezwa kuthiwa isikhundla leso sobupresidenti siyilifa yini njengesabo sabhu njengokwezinduna. ukuthi umuntu asuke khona le executive committee athi sezohluthula umbuso athi uphuwe ngotswagirayi engasalandeli constitution. Ake livuke bantu bakithi, ake livuke lifunde ukuthi lisupportane, lingadividwa ngabantu baseMpumalanga babe bali divide. Mina kanikethi ngakuthiwa kuya ngami ngayo bonke amabandla khona alokhu zwesindebele nayabambana ukwenzela ukuthi lama MPs asuke lapho siyamela iMathebelelendi. Ngabe izinto zethu zonke zihamba kahle khathi sinibhizi liyahlephunana lodwa ye uchabisa ye ukhuphe idoti ukhuphe right ulandele iconstitution.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, udaba lwegcikwane le-coronavirus luqhubeka luyindikimba yokhetho lukamongameli wele Melika. Izolo umongameli Trump usole ingcwethi zempilakahle ezibalisa okhokhela uhlelo lokulwisana legcikwane leli elizweni, uDokotela Anthony Fauci. Okhuthaza ukugqokwa kwama-mask, uTrump athi kawaphathisi ngalutho. Kodwa ukucubungula ukwenziwa zinhlanganiso ezijiyeneyo nsuku zonke kuveza sobala ukuthi udaba lwegcikwane le-coronavirus luqakathekiswa kakhulu ngabantu abanengi. Kambe igcikwane lizabangela ukuthi uTrump anqotshwe kukhetho? Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya, ukhetho lolo luzaba kunzima ukuthi ngiluxakwele ukuthi kuzazala nkomponi sebili. Kunzima akathesi ngoba bathi Trump ungemuva nge-10 points, ungemuva kaBiden nge-10 points. Zakhumbula ukuthi ngo-2016 futhi Trump wayengemuva. So indlela abantu laba bakibo abamthanda ngayo abelungu abemaphandleni, indlela abamthanda ngayo, iyangimangalisa kakhulu. So lanxa sithemba ukuthi Trump ungemuva kodwa singathembi kakhulu. Kungala chance ukuthi angawini Trump khona kumangalisa abantu. Kodwa ke hayi, asazi. Yeah.
Ngokubona kwakho ubona ungani udaba olwe coronavirus luzaba indikimba yokhetho na, kumbe kungatholakala ijekiseni ukhetho lungakafiki singabona abantu sebevotela umongameli Trump?
Indaba ye corona le yayizaba le izaba lokumxaka sebele Trump lapha, indlela ayiphathe ngayo abantu kabathabanga. Kodwa ke kusazakhanya ukuthi angikholi ukuthi Jackson nxa engatholakala kusiyafika ukhetho, ngoba sekusele amaviki angaphansi kwamathathu. So hayi, iJackson kusesemasinyane, hayi abantu ngeke bathabe futhi ngoba kuzafanele iqale itestwe sibili. Bangaza kabathaba ukuthi kube leJackson ongatest. Lanxa nje kunganceda kodwa kusafanele ukuthi idlule amahlandla amaningi okutestwa. Ya. So ke azikwazi ukuthi lapha kuzohamba njani, kodwa izaba le effects belindlela aphatha ngayo, hayi abantu kabathabanga, bafela izihlobo nabangane konke nje. Ya.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Ohio. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Kulomuntu oyedwa wakobulawayo obulewe yi-COVID-19 esokukhweze inani lababulawa yimkhuhlane lo bafika kuma-232. Abantu besigaba seMandebeleni bathi bamukele imizamo yomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa yokukhuluma isiNdebele emngcwabeni kamuyi umnumzana Esof Mdlongwa ngempela sonto. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini www.voandebele.com.